Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulambulela kustudio 7, ngesonto mhlaka 3 kuMabasa 2022 ngeDube. Endabeni zethu namhlanje. Bachapa zingenduwa, abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change le-CD, abafuni ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sonke hethu.
Yethusa lokhu, uzulu walile, uzulu wala, uzulu lokezala.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye.
Sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni, kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi. Phakathi zombusazwe.
Ingcwethu kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondlobala kwezano.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bayala ukuthi kubunjwe umanyano le-MDCT abathi idlelana lebandla le-ZANU-PF. Bathi uMnumzana Douglas Monzora okanye efisa ukubumba umanyano lo-Chamisa ulakho ukudiliza ibandla le-CCC lingamanyana lelakhe. Omunye wabafunga ngabaphansi esithi akumelanga bedlelane loMonzora labanye bakhe. Nkosazana Davita Khumalo.
Ngethusa lokhu ngoba nxa kuyukuthi esikuzwayo ukukhuluma ngoZulu mayelana nokumanyana le-MDCT. Uzulu walile, uzulu wala, uzulu lekesala. Yebona ye, umanyana kuqakathekile. Kodwa uzulu sesikhombisile ukuthi nxa selimanyana laphana lingangeni, kukumunzura lingangeni, kumakhuphe lingangeni. Kanti thina singobani ukuthi sale ukuthi uzulu uthini.
Uma kumalo uthi ukudlelana loMonzora kufana nokufuya inyoka.
Abantu kumele besabe akusukuza njani sivela ku-by-election. I-by-election le ngabantu abafayo labo esihamba sabakhetha. Hayi, babevele bekhona ezihlalweni zabo. Bagijwa nguye uMonzora lo nomakhuphe wakhe. So namhlanje selisithi lina hayi, nansi inyoka ingene endlini yadla yathintitha abantwana izayigangada kayifanga. So kulabanye abantu besithi isibhanditshi ibululu. Lapho liyaphola khona akulakunandi. UMonzora kuvele into yakhe. Lapha hamba khona uyadiliza. Asikhangele lizumu ngaphutekere. Wayengkhona ngalo uMonzora. Wayabamba-bamba futhi ku-ZCTU bamxotshe. Wangena ku-NCA. Wala lo Professor Lavumo Maduku. Kwaba imvengemvenge ingaphi NCA anti yacinisa isitshintshiye ingasagijimisa isisekelo sombuso ekuthi incedise uZulu yaba libandla lombangazwe nguMonzora lo. Lokhu wangenayo ebandleni lethu le-MTC kwakungelalanga nabantu babengahlaba unkosi nguMonzora.
Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi kuqakathekile ukuba amabandla la amanyane ngesikhathi sokhetho.
Ibandla le-MDCT lakhelwe esisekelweni se-solidarity esingathi ukusekelana lokubambana enhlelweni eziphathelane lokuthi kugcwalisiswe inhloso zomhlangano. Ngakho ngaleyo ndlela yikho libona ukuthi khathesi kunjenje singena ukhetho singaphansi kombuthano we-MDC Alliance olamabandla ayisithupha. Lokho kutsho ukuthi sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe ezilomqondo ofana nalowethu ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe, abantwana beZimbabwe benele ukuhlala kakuhle.
Udube uthi akuhluphi kangako usebenza labanye.
Ngalikho ngitsho leli lodwa iba ibandla lezombusazwe eliphikisana lohulumende wezanu PF esingeke sihlale lalo phansi senze umbuto wokuthi sikhiphe izanu PF ngoba lokho kuyikho esivele sibunjwe sikho khona njengebandla le MDC ukubambana lokusebenzelana lazo zonke inhlangothi lengakhumbula ibandla labunjwa ngama students labunjwa ngabe church labunjwa civil society kodwa ikakhulu kwakungabasebenzi labo bevela kunhlangothi eziningi ezijiyeyo ngakho thina kasethuki ukuthi sisebenze labantu abavela kungajathile abavela kwamanye amabandla abavela enhlangothini eziningi ezijiyeneyo siyakubona kuyinto eba lo lesisindo eletha engathi uluhlonzi ekwenzeni kwethu indlela zombusazo kwelezimpapo so kusiyafika ukhetho abantu kumele bakhangele nje ukuthi siyabe sesenze okuningi ngokuzilola lokulungisela lolo khetho
incwadi kwezombusazo zithi kuqakathekile ukumanyana ngesikhathi sokhetho
omunye wabo ngumnumzana Mhlanhla Moses Ncube othi kuqakathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenze ndawonye
ukubambana kungenzakala akukho kupolitics bathi khona akulasitha sanaphakade emuntwini so ukwenzeka ngibona kungenzeka ukuthi abambane lawo mabandla kodwa kuzabe kuqakathekile ukuthi kuqale kukhulunywe labasekeli bawo abawasekelayo bavume ngoba kwakuhluphe ukuthi abantu basuka bathethisane kakhulu bangaxabana bahambe futhi nxa sebebuyelelana inhlamba leziyana ziyabe zisele zisengqondweni zabantu ukubambana bangabambana so kusiya ngokuthi ukubambana kwabo kungaba lomphumela olamandla okunganani
uncube uthi uMonzoro akazange athuke uJamisa
okwenzakalayo yikuthi ngokubona kwami uMonzoro akazange alwe kakhulu loJamisa ngobe besikubona abakhokheli kabalwi bona manqamu kodwa kulwa abasekeli babo ebe sikubona ukuthi laba abakachamisa yibo kakhulu ekade sibabona bethethisa uMonzoro ku social media lapha kubhalwa ngaye izinto ezihlasimulisa umzimba ezinye kodwa yena angikhumbuli insizwe ekhuluma amagama amabi bengisizwa esithi khona ethi mnikina lokho kusho ukuthi mna wami ubekhuluma njalo ye soke ukuthi khona nxa befuna ukuthi babambane into abangayenza so kumele ukuthi bakhuze bakhulumisane labasekeli babo baphinde babeluke babeluleka abasekeli babo ukuthi khona nxa kukhulunyiswana bangaze bakwenza khona kana okade kusenzakala ngoba abasekeli bebekwenza kodwa kube kubonakala ukuthi ungabona uthethiswa ngabantu abami mina nthule kuyabe kutshengisa ukuthi bakhuluma khonokho lami engikutshoyo. Nxa befuna ukuthi babambane, kumele ukuthi bahlale phansi, babe lobuqotho, balalele ukuthi abantu bathina abasekeli balawo mabandla, ukuthi bathini. Ukubambana bangabambana ngobuhlupho oluseZimbabwe vele nxa kungazange kubanjwane, alusoze luphele. Lufuna abantu abangayisibo mina mina abazazehlisa umuntu athi hey lapha umumo mubi lo asihlale phansi sikulungise lokho mbona ngaleyo ndlela kuyaqondiseka ikakhulu kubalandeli ngikubona kungalunga ngaleyo ndlela
uphinde wathi abakhokhela amabandla la bamadolonzima okwamanje
amabandla la nxa engamanyana womabili MDCT le Triple C kuphela ukukhetho abangakwenza ukuthi bangaba ngu number 2 kuzani kodwa bedlule amanye amabandla mhlawumbe angabe ekhona kodwa isiqhubu bazabe belaso asisoze sifike lapho abafike khona ngendlela sebegqulane amadolo ngayo kakhulu isiqhubu sabo sekugijima ngibona singase ngendlela eyakhona
enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana ephindlela Ncube uthi kusakude phambili ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho
kuzama kanzima kakhulu ukuthi babambane abakachamisa bahamba loChamisa bakhokhelwa nguChamisa labakhokhelwa nguMonzoro nxa sibona ukopha kobuhlungu okube khona ngezenzakalo esizibonile eminyakeni ledlulileyo singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho ngabe kubangele ukudlondlobala kwezano lokuba wiki ku opposition kubangwe yikulwa okube khona phakathi kwalabo bantu bebanga ukuthi ngubani ofanele bese sihlalweni kanti abantu vele babecacile ukuthi abamkhangelela ukuthi abese sihlalweni ngoshamisa ngakho ke kuzabanzima kakhulu ukuthi bakwedlule khona lokho bakunqobe khona lokho kodwa ke asazi ukuthi kupolitics ukuthiwa ungeke uthi never kodwa ubunzima bakhona bukhona kakhulu engibubonayo phambili
Uncube uthi ongenza ukuba bebumbe umanyano yikuba bafisa ukuthi kususwe ibandla lezano PF embusweni
okuza kwenza ukuthi bavumelane kalula yikuthi bonke bavumelane ngokuthi izano ilecala lokubusa kabelizweni kayisiyo mngani wabantu bezimbabwe kayisiyo mngani wabantu abaku-opposition abantu abaku-opposition kabakhangelelwanga ukuthi baziphathe njengabantu bezano bakhangelelwe ukuthi bareplace izano hhayi eminyakeni eminingi ezayo khona manje abantu badiniwe ngimpilo enzima akubuswa kabe kangaka ngakho ke bakhangelele inguquko nxa bengavumelana ekuthini inguquko ifanele ize kungabi lobudlelwane lezano kungabi khona olengela ngakuzano bonke balengele emalungelweni abantu balengele kudemocracy balengele ku-rule of law balengele kujustice basebenzele khona lokho engiqeda kukubala kulula ukuthi bavumelane kulokho bangafunga bakhafule ukuthi kabasoze vele badinga ukuncediswa izano kodwa bazadinga ukuncediswa ngabantu bezimbabwe bebonke belwisana lombuso wezano omubi kangaka nxa bengakuvumelana khona lokho akusoze kube nzima-ke ukuthi baye phambili kodwa kuqhubeka bengathembani ngenxa yalokho okwenzakeleyo kuzaqhubeka
ugcizelele esithi
abantu bonke bayadingeka ukuthi babe ndawonye babambisane ukuze kube nenguquko elizweni ayisoze ibe khona inguquko omunye edonse siyale omunye siyale ngokuba kwenza i-opposition ibe buthakathaka kantilwa le bandla elilamandla kakhulu ibandla elilosekelo loliana olwe-violence olodlame ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu bonke babe ndawonye phela njengalokhu besizwa ubuhlungu bendawonye kumele basebenze ndawonye ukuletha inguquko inguquko ibuya ngokuthi abantu babe ndawonye babambane bayadingeka bonke abantu babe ndawonye babambisane balwe bendawonye balwise bendawonye ukuze kube laleyo nguquko yikho lokho esingakuthola uma amaqembu wonke angeza ndawonye uma wonke amaqembu engabambisana inguquko izabuya kalula kulanxa elwisana kulokuthi alwise lokho okubusa kabi ilizwe kuliqeda kangaka
akwaziwa ukuba amabandla la azakwenzani ngesikhathi sokhetho oluzayo ibandla likamanzora likhe phansi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo olwama-by elections kuthe likachamisa liyaqolotsha kwamanje lisithi lizamlahla phansi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ngomnyaka ozayo kwezemaphandleni sesigabeni selupane esabelweni seMathebelele North
igama lami ngusimo sidikiselo elupane east jibajiba village silo msebenzi esiwenzayo siyakha iklinika ngakho sesilama-challenge iklinika leli siyakha sisebenzisa ukuthi izakhamuzi zidonete amabele sikhiphe amabele amabhakede ebhakede sithengise sithenge okuyabe kufuneka ngakho lo nyaka izulu selisitshayile alinanga amabele asetshile ngakho silesicelo uhulumende loba amadona loba ama-political party ukuthi basincedise umsebenzi wethu ubusuku slab level ngakho singani sesifilela ngoba amabele esijale ukuwasebenzisa kasilawo labafowethu abaphetheya kwamazwe bebesincedisa labo ngokudonetha izimali besithengela okhonoko okunye esayesikushoda ngakho silesicelo ukuthi abangizwayo shuwa besincedise ngoba silesifiso sokuthi umtholampilo wethu uphumelele sihamba nguma ngomude sisiya ezibhedlela
ye siyakuzwa kakhulu-ke abafisa ukuthi bancedise kumele benzeni
bengangithinta kunumber ethi 0717 37 10 97 0717 37 1097 kumbe bathinte omunye umfowethu ophetheya ose-South Africa ongomunye wawe ababambele ezinhlelo zesakhiwo bengamthinta ku 0027 736613 046 siyakhala bakithi sicela lisisize siyakhala bese seza sithembe inyawuthi amabele manje izulu lonyaka selisichayile sesilendlala ngakho sibona izana seziba mfitshane ngakho siyacela uncedo cela isisizi ngiyabonga.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi selithethe amadolobho afika amajumi amathathu aduzane lesigodlo selizwe leli iKyiv. Kulandela ukulwisana okwesabekayo nebutho lakwele Russia elithi selisuka endaweni eziningi ukwenzela kuyakhulula abantu kwezinye izabelo. I-Reuters News Agency imika ukuba uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky ukuthi kukhanya engani ibutho lakwele Russia selifuna ukuhluthula izabelo ezisendaweni ye-Donbas. Ele Russia libhombe indawo yokugcina amafutha epetulo e-Odessa yadiliza isakhiwo lesi. Kubikwa ukuba selihlasela ngamandla edolobheni leli kwenzela ukuhluthuna indawo enkulu kulelo lizwe. Amapolisa eCalifornia abika ukuba kulabantu abafika phose isithupha ababulewe ngumuntu obedubula mahlayana eSacramento namuhla. Abafika ijumi balimele kusehlakalo lezi. Amapolisa athi adinga umuntu owenze lokhu. Kuyisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla silenkokheli yomdabu uFelix Nhlandlama Ngwendiweni okuxoxa lo Ezra Chisa Sibanda.
Isizwe sakho siyakhala sithi usibalekele sithi awusekho baswele ubaba indaba zintwina yonke leyo. Ubaba ubuya nini ekhaya?
Ubaba lokhu ebopha epakitsha impakitsha zakhe ukuthi abuye ngekhaya khonaphana. Njengoba wonke umuntu wabona umdlalo sisuka laphana ekhaya ephatheke kahle kabi kakhulu. Uthethe isikhathi eside ukuthi bangilungise ezibhedleleni laphana. Njengoba liyabona namhlanje iziboniboni ziyabona, ziyaqina, zingathi ziqinile, sebeqede umsebenzi wabo yabuleyo. Bangayiqeda leyo msebenzi, hayi sokumele ukuthi ngibuye ngibabone entaba zintuna ukuthi kuhambe njani ngingekho.
Umehlo lawaqaza ekuwotshweni wakho umba wavele olamehlo abuhlungu.
Vele ngangilamehlo abuhlungu ngikhula, kodwa sengibotshwa laphana kwangena khona umkhuhlane obanzi kakhulu. Baze ngaze ngafika khonapha eNgilandi bakhupha sibili amehlo, bawagezisa, bawahlapa, benza yonke into ngenxa yokubotshwa khonaphana ngibotshiwe.
Sizwe kuthiwa wena bathi wawaskipha ibheyili, kambe kuliqiniso elingakanani?
Hayi, ukuskipha ibheyili njani? Njengoba ngasuka ngicele imvumo kibo, ngacela imvumo emapholiseni, ngacela imvumo khonaphana emakhotha babambe izinto zonke, bathi hayi ndweni, xa ugula angeke sikuvimbele imvumo ukuthi uyelatshwa khonale njengoba isibhedlela sakho sikhonale. Ngabe bathi hayi asikuvumeli njalo, khangizahlala. Khangizahlala lami ngisokole njengomunye umuntu wonke khonaphana, ngizithobe ngizame imidlela ndlela. Kodwa yibo mahlabezulu, yibo abavumayo abathi hamba njola, hamba njola.
Bengathi wena abaningi ngabe ukhale bathi wena usungene kwezombusazwe usuparticipate entweni zepolitics, ngabe liqiniso kumbathi?
Bafowethu, ipolitics iyangena noma sithintaphi emhlabeni. Uvuka ekuseni, uvuka ecansini ekuseni usuhlafuna ipolitics. Noma usiya ngapho usihlafula ipolitiki, noma ufuna ukwenzani usihlafula ipolitiki. Nxa ngilapha ngikhuluma ngomsebenzi engiwenzayo, ngiphosa ilihlo khonale kithi ivela kuwo ukuthi ngifisa ukuthi abantu bami baphila ngendlela leyo. So kumele ngihambe ngiyeqoqoda ngale okuhlezi komunye umuntu ukuthi hayi uphethe lokhu, uphethe lokhu, uphethe lokhu. Yikho ke ngiyabe ngicela kakhulu ukuthi abantu into le ingabadidi engqondweni, ingabadidi.
Wodlule bandla olusekelayo wena kathesi?
Hayi, ningasekela bandla liphi?
Sisekela abantu bezimbabwe bonke.
Bonke, bonke. Elami ibhanti, elami ijazi lithi nimele umdabuko nimele amasiko kumele wonke umuntu ungathutsha umuntu entabazinduna ovela khona le izwimba umthetho uthi mdlazamela umvikele lo muntu kunjalo
kodwa ke laba bakhalayo bemathele labanye abantu bafuna ukwenzela ukuthi kuqunywe ilizwe kambe ngaba into enhle nale
le into mdala mele singenise phakathi kumphakathi
abantu bazikhulumele
abantu bazikhulumele
lapha lizwe inkokheli yomdabu uFelix Nhlanhla Ngwendiweni ekhuluma noEzra Jesus Banda eLondon kule Britane sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
nabe linjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje ngithemba ukubana inkosi isaligcinile iyaliphathisa empilweni izenu lingalibakike ukuthi libonge sona isipho sempilo ngaliyana ivisi labo esigcine khona sindawonye sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika 4 kusiya 5 ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi kuthi esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ejuleni nehlisa amanetha enu nibambe Simoni waphendula wathi Nkosi shiyile ubusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha namhlanje-ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni njengomphakathi njengeziqinti njengezigaba njengelizwe uthi uSimoni awu Nkosi yami sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasitholanga lutho Thixo wami sicela ukubana usisize abuye athi uSimoni hayi ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuwo okukhulumileyo bengasoze ngikwenze kodwa ngizalandela izwi lakho ngiza kuwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho uthi siwehlisele khona siyadubeka njengomphakathi njengezizwe okunye okusidubayo yikuthi asilaleli senza okwamakhanda ethu yebo laba abanezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi ama-advisors abantu bacebisane into engelamsebenzi engasebenziyo umphakathi lesizwe kudubeke abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti baphethe izigodi baphethe ilizwe balakho konke kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo kabazuzi lutho bayahlupheka kube yiminyaka neminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi hambani enzikini liyakugola iy'nhlanzi eziningi sizowuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo asibambi lutho ilizwe kalilalutho izigodi kazilalutho ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo kabalaleli ilizwi likaJesu elithi suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba ngathi ukuthi engxenye ngathi ukuthi mhlawumbe ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzekala ulutho oluthize uthi yena hambani enzikini liwise amanetha nxa seliwawisile amanetha lizabona ukuthi kuyakwenzakalani abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi uthi hambani enzikini liwawise amanetha
njoba nge ngacho kakuchinchwa mfula, kakuchinchwa maneta, kakuchinchwa stepe, kuchinchwa uwenza, lokukholwa. Kumele sinchinche izenzo zethu, ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu, silalele ilizwi lenkosi. Lehlobo ezithandekayo, asikhulekeni babathixo ingcwele. Musa wakho lothando lwakho, awuvule ingqondo zethu, silalele silizwe ilizwi lakho, usinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kuzabatha namhla siphoqa lo siyabonga vundla ngezokhetho
nje ngisendleleni okuyavote ngoba nje ngiyacabanga ukuthi la ibona ibackground yami ukuthi ngama skills esesinawo la esiwathole la eSouth Africa ngiyacabanga ukuthi bonke ontanga abala eSouth Africa banama skills amaningi kakhulu obhilida izingadi ama security yini yonke lemsebenzi edingakalayo ekhaya especially ama firm uma kungavula ama firm esikwazi ukusebenza emafemini ngoba vele ngisebenza efemini nje mina kumanje.
So iplan yakho ikwenza njani?
Ususo enginalo mina uma ulima ule nkomo utholi inkabi zakho ezithembileyo ozifaka phambili ama-follows yizo eziqamula izitrobo uma usemasimini ulima, kumele uthathe lezo ezinye ezinsikazi ulime ngazo. So abantu besindebeleni uma bengakwenzi kahle umsebenzi ena lo wasesifoneni ezibe ngezokwazi ukuthi ayenze umsebenzi esebenzela abantu, angiboni inkinga mina lapho. Ngoba singathi umuntu esindebeleni akasebenzi esindebeleni kuba yiproblem asinganayo umuntu ongumholi ozokwazi ukuhola abantu. Into ebalulekileyo ukuthi sibe nomuntu okwazi ukusebenzela abantu, whether umndebele, umtonga, umkhalanga, umshona. Into esifunayo nje umuntu ozokwazi ukuthi asebenzele abantu, kube le ngqubekela phambili. Yakithi enyama endova kulalutho lutho nje okuqala nje iproblem enkulu umgwaqo. Yiproblem enkulu kakhulu kubuye isikolo. Isikolo sethu saseDeli abantwana babe kwenye iclass babona abantwana abangale kwenye iclass ukuthi sokwakrekha amaclass lana ayathiwa nguSmith kungena idonti didima phakathi naphakathi kwamaclass. So izinto okumele zilungiswe zonke lezi wabaduka. So asivotenini ukuze sikwazi ukuthola ushintsho.
Abanye-ke abasakhulayo bathini?
Kukhona engihamba nabo ngisazokhuluma nabo angazibona ukuthi bayavota or kanjani, kodwa sizohamba nje siyixoxe endleleni ngoba sizazobona namaumuntu
esizoyixoxa.
Ngoba manje sengikhulakhulile ngiyakubona ukubaluleka kwevota. Ngiyakubona ukubale ukube nje sonke singabantu base eZimbabwe siyavota. Into esifunayo ukuthi ishintshe o esifuna ukubona kwenzeka ngeempilo zethu ngoba yithi ikusasa abazali bethu angeke sababala kakhulu. So kuyithi thina kumele umntathini umzabalazo sesizoqhuba umzabalazo ephambili. So kubalekile ukuthi sivote siyintsha kakhulu intsha yena le yenkangala.
Lo ngusiyabonga Vundla obexoxa ngeStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCastellaga Premier Soccer League. Nansi impumela yemidlalo yalamuhla. Dynamos 2 Black Runners 1, Triangle 0 Highlanders 0, Tenas CS 2 Caps United 1, Bulawayo Chiefs 1 Yezi 1. Ukuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo bathaa phansi ngenduku abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change abathi kabafuni ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho, kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye. Incwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugibs dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngowapasi.
We Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.